siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 12 kuNhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abaningi balungiselela ukuthiya umsebenzi bayisebenza kwamanye amazwe ngenxa yokonakala komnotho welizwe lokusilela kwemali emabhanga.
Kuba nzima ke kuba nababalisi bekwazi ukuhamba ke from indawo eyodwa besiya kwenye indawo, especially kulaba ke abahlala ke emaphandleni akatshana ukuze babuye bazothatha imali baphinde babuyele baphinde baphinde. Ukuba nzima kakhulu ukuze bathole izimali zabo emabhanga.
Ulandela ukwebiwa kwempahla zowayeyinkosi yamaNdebele uLobhengula ezigoqela umkhonto iChoba leNqayi. Ingcwethi kwezamasiko zilokhu zigcizelela ukuthi uhulumende kufanele angayekethisi ukulondoloza indawo lapho okugcinwa khona lezi mpahla.
Umumo othethe lezo zinto ngokhono lwesintu lokuma kwamaNdebele usegwaze lesi sizwe enhliziyweni, ngoba ikuthi kulala isizwe xa uzathatha amandla enkosi uyakuthitha ifuna ukwasa ngayo.
Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labatsha silontongameli Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abaningi balungiselela ukuthiya umsebenzi bayidinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokonakala komnotho welizwe lokusilela kwemali emabhanga. Inhlanganiso le isole njalo sibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangudya ngokusungula imali yeZimbabwe ebizwa ngokuthi ngama-bond notes esithi kumele achiye umsebenzi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Gift Siziba.
Ababalisi abaningi bafeswe ama-challenges okuthola imali emabhanga. Manje lokhu kwenze abaningi sebecabanga ukuphuma ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuthi-ke emabhanga kungatholakali izimali, njalo indaba ye-bond note leyo ibe nzima kakhulu ukuze ababalisi beyamukele, ngoba iy'mali ngeuZulu angelathemba ngayo. Manje ababalisi bahlupheka kakhulu ngale ndawo.
Nxa sokufika isikhathi sokuhola bayahamba yini bayenelisa ukuya emabhanga bayithola imali?
Ngizathi mina unazelela ukuba nobunzima obukhona athesi kubana emabhanga ke bavunyelwa ukuthatha ke amadola ke ayinkulungwane kuphela. Manje kuba nzima ke kubana ababalisi bekwazi ukuhamba ke from indawo eyodwa besiya kwenye indawo, especially kulaba ke abahlala ke emaphandleni akatshana ukuze babuye bazothatha imali baphinde babuyele baphinde baphinde. Ukuba nzima kakhulu ukuze bathole izimali zabo emabhanga.
Lifuna lulungisiswe njani lolu daba?
Ye, thina njengeRural Teachers Union of Zimbabwe okokuqala kusifana kulungiswe kubana ke sibhale ke incwadi ke kuMinistry of Education Primary and Secondary ukubana indaba ke yokuqala amateacher afanele ilungiselwe indaba ke yokubana baphiwe ke isithembiso ukubana imali yabo iza kungena ke ngama-US dollars. Khonoku ke kuyabanika ithemba ke, ngoba into elingasekho kathesi elizweni leZimbabwe ithemba ke kuZulu wonke jikelele. Manje uma bephiwe ithemba ukubana inholo yabo okwesikhathi esinje kusuka kulesi sikhathi kufika kulesi sikhathi imali yabo iyabe ingena ngama-US dollar, njalo futhi ke uhulumende ke ekwazi ke ukunakekela ke impila kahle yababalisi. Yikho lokhu thina okwenza ukuthi sidimande ke from uhulumende, njalo simalamanye ke amabandla akhuluma ke ngokuthi u-RBZ governor uJohn Mangushva esuke esihlalweni, ngoba ukwenza kwakhe kuya-affecta uZulu wonke jikelele ikakhulu thina esisendaweni zokufunda.
Umnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe. Ukusenjalo, amabandla ezombusazwe aphikisayo alokhu ekhuthaza uMongameli Robert Mugabe ukuthi achiyele abanye umbuso, ngoba ibandla leZANU-PF selehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe ikakhulu ngokusilela kwemali okulokhu kuqhubeka. ukodwa umongameli Mgabe ngolwesine olwedluleyo ugcizelele ukuthi uhulumende kabuyeli emuva ngohlelo lwama-bond notes lona olubikwa luza kwethulwa kunyanga ezimbalwa ezizayo. Ukudaba lokusilela kwemali emabhanga, umqoqi wenhlelo zebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Bekithemba Nyathi uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe yilo elilenhlelo ezicacileyo ezokuvuselela umnotho welizwe.
Imbiko esesiyitholile ukuthi kulabantu abathengisa izimali. Umuntu ofika athi uyatransfera imali engange-1,000 ku-account yami nangenike 900 nokunike 800. Then osipatheni bebevele behlala bekhona besenza kwama-crossroads ne-staff like that. Ngenxa yokuthi imali ayikafiki labo ba bajabulile imisimfila ephezulu bathokozile njengomdlwane ukuthi imali ngayibuya the catching on it but basayenza konke ama-crossroads. So osokuvamile sokonke ukuthi umuntu yathi ngitransfele imali ngitransfele imali mina bese nginika ngithathe i-percentage.
Ibandla lakho lihlezi lichothoza inhlelo zikahulumende ikakhulu zenezezokuvuselela umnotho welizwe. Lona ibandla lakho lingenza ngcono yini?
I-solution ye-problem ama-problems akhoimbabwe iku-PDP kuphela. Ngitsho njalo ngenxa yokuthi nama-characters akhona ungayakwenzisi awubatholi ama-characters ale proven record okubamba inhlelo zomnotho. Lapha ngikhuluma ngama-economists ngiyakwazi ukuthi thina i-Center for Economic Affairs yethu ngundoda ongu-economist asebhala amabhuku amaningi ongundoda ehloniphekayo kuleke zomnotho. I-president yethu yindoda ehlonitshiweyo afisa endaweni zomnotho. So the solutions zezama-problems ezimbabwe can only be found ku-PDP kuphela. Abantu abale program ezi-clear ezinxa uhlelo nxa zithatha over ipa okuzakwenzela kuyini. Sakile uhlelo lwe-hope olukhulu holistic programs for economic emancipation olukhuluma kabanzi ngokuthi uhlelo lwezinto zomnotho zizaphakanyiswa kanjani nesikhathanyana esijani.
Umnumzana Bekithemba Nyathi ngumqoqi wenhlelo kubandla le-PDP wobulawayo. Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Kulandela ukwebiwa kwempahla zowaye inkosi yamaNdebele uLobhengula ezigoqela umkhonto, ichoba, inqayi, ingcwethi kwezamasiko zilokhu zigcizelela ukuthi uhulumende kufanele angayekethisi ukulondoloza indawo lapho okugcinwa khona lezi mpahla. Impahla lezi zitshontshwe lapho ezigcinwa khona e-Old Bulawayo kunsukwana ezisanda ukwedlula. Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko, uchasisa ngokuqakatheka kokulondolozwa kwempahla zenkosi.
Umkhonto lo wawuthengisela ukuthi amandla kubani, ngubani oyibambe esidukwini. Inkosi isilo sesizwe esingaphanjaniswayo. Ithoba lalitshengisela ukuthi izinyane kumbe amadlozi kwale kumgcinile ngokwayela ukuqhela phela. Ngitsho ngesintu ukuthi iminyama zanelani labathakati bazasondelela inkosi. Kanti inqayi ezilazo zazihlala izithundo lemithi ethize yokuqinisa inkosi. Ngakho inxa sikubeka ngaleyo ndlela azikhanele ukuthi umuntu lo utshontshileyo angabe ele nhloso yokubulala impefumulo yesizwe samaNdebele njengoba ulobhengula wayenkosi yokucina. Ngaphandle kokuba nxa kutshontshwe ngokunye nje umuntu lakho ongelangqondo, kodwa iqinisweni ukuthi lowo muntu othethe lezo zinto ngokholo lwesintu lokuma kwamaNdebele usegwaze lesi sizwe enhliziyweni, ngoba ikusibulala isizwe xa uzathatha amandla enkosi uyakusithi ufuna ukwasa ngayo.
Lanxa lokho kuyitshontshiweyo sokufunyenwe, kungabe sokuphansamisile yini?
Ngabe sokuphazamisile ngendlela ezithize. Okokuqala kuthathi vele kuzukeliba njengomfokazane yena lo ube uthanda befuna ukusa ngabe ethi uzawusebenzisani engasiyo lankosi. Lankosi ngoba aluba kuthethwe umuntu kumbe laye owakuphuma lokwamanje inkosi ingakagokebe uthatha esithi kubani, ngoba laye angawalisela yoba kamba abanye gaba sakukholwa kodwa lapha sikhuluma ngisithi ungazi ukuthi yakholwa kumba kakhulu ngoba kuyafanana lokuthi uye emzini wendoda uyethatha kumbe ingabe isiphonkwane sakhe ingabe libhayibhile lakhe xa ungolokholwayo ingabe isiwathi umalisa yoni uyabe usuperman sewadunga umphefumlo walowo kumbe walabo abakhangelele kulezo zinto njengegugu njengempayo yamasiko njengengxaki yokholo lwabo.
Kuloku khonona njalo ukuthi indawo lezi lapho kulondolozwa khona amasiko aziphathwanga ngendlela eqondileyo.
Iqiniso lelo akudingi ukuthi siyegula esangomeni kumbe sengaphi ngoba uyabona abanye bethu siyawaziya laphana entumbane komzilikazi yalaphana okule memorial khona ida kodwa omahie indawo lezo ngeziyo imbali yamandebeli abesela khona kodwa ngokuma kwezinto indawo lezo zasakhangelwa yilabo okumele bazigadele abangaphakathi abesikofini izinto lezo ngokufika kwamakhiwa ngisho lasekubuye nkombuzo wabantu abansuku kazibuyiselwanga ukuthi ziyegcinwa yilabo okumele bazigcine ngoba siyondawo yabo kugcinwa ingqe ngubani kanti lo muntu alo ozigcinayo enxangevele lesiko lamandebele ngalazi sasindebele ngasazi kuye umsebenzi wokuphuma lokushena kwelanga kube kanti ngabe zikhangelwa ngabantu kakhulu mbabendlunkulu abakokhumalo kumbe ezinye izintona zakithi neqiniso lokuba ngasoze kwenzakala ngobana umuntu ozalinda lapho uyakhe linde ngenhliziyo yakhe yonke kalindanga ukuthi usazi uyavuka esiyahona ekholele ukugcina indawo lezo uyakhe kwazi ukuthi ubambe isintu ubambe imbali ubambe isilo yesizwe lesi okuthiwa ngamandebele hanti ukuthatha abantu bangali kuthi yibo abazabuya bazokhangela izinto lezo akungadlale kwenzakala.
Lo ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcweti ecubungula ezamasiko esintu. Sixoxela ye eseGwanda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi abo 909 medium wave labo shortwave 4930-6065 labo 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo yestudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli inkomo. Lamhlanje engiseGwanda lapho engixoxa khona lo munye osakhulayo ofundileyo ole degree le university kodwa kasebenzi uphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngikhuluma ngomnumzana Ayifeli Mudawu. Mudawu, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Ntungamini Nkomo ukuyamukela kuhlelo lo Studio 7.
Kwenzakalani eGwanda?
Impilo ngekuncinyisa ngapha eGwanda babantu ngamili ngoba into azihambi kahle. Yongo sakhulayo umuntu wahamba esikolo waqeqesha waze waba ne-degree but ngithola ngingasebenzi lanamuhla. Ngikhuluma nje ngiyi-street vendor ngithengisa engikuthengisayo esitaladeni okungenza ukuthi ngiphile mina labantu abami.
I-degree lakho ngelaziphi izifundo?
I-degree ngayenza le Zimbabwe Open University, ngisenza i-Bachelor of Art in Media Studies ezomsakazo.
Imisebenzi ayivuki, suke wadingadinga kubo ZBC la kwezinye inhlanganiso?
Ngiyake ngizame ukudinga kwezinye inhlanganiso ngisebenzisa abangani lokungena la ku-internet kodwani ku-ZBC ngangaze ngifake amaphepha njengoba ngifunda kumaphephandaba ukuthi hayi i-ZBC iyake ikhiphe izisebenzi kumbe kule hlupho ezomsebenzi. Kusuka kungidanise mina ukuthi ngingalanda yini ikampani yona ikhiphe izisebenzi iphinde ngilande zithi nayo ngifuna umsebenzi.
Utshile ukubana uphila ngokuthengisa ezitaladeni, kuyini okuthengisayo?
Okwakhathesi ngihamba ngithengisa amapheni, ama-passport cover, ama-plastic folders ngithengisela abantu abazihambelayo ezitaradeni. Kodwani usupho engisuke ngibe lalo sizama ukuya ekhansilini eGwanda municipality ukuthi sizame ukuthola ama-license ukuthi sikwazi ukuthengisa ezitaradeni but bona bakhanya ngani abalawo. Kanjalo nje sihlangana lo hlupho ukuthi amapolisi ekhansilini bayabuya basithathele into esizithengisayo kusuke kube lani nokuluza iprofit okumele izinzo okumele ngiyithole
inxa usithi lamhlanje ngichayile imali ngibhuqile uyabutho le mali
ngabe ngiphume encinci ne-$4 kumpi-$6 ngoba isimo sibi akunamali kushiya ukuthi ngalelo langa angizange ngihlangane namapholisa abangithathe izinto kumbe bangivuphe bahambe nami ekambeni ngiyofinda kuyisitshe ukuthi ma ngahambe ekambeni ngiyofinda i-$10 kuyakusitshe ukuthi minus $4 minus $6 engakwaziyo ukuthi le-$6 ukuthi ngitope ukuthi ngihlala ku-$4 le ngikwazi ukuthi i-$10 yokufinda kuyakusitshe ukuthi ngizahamba ngiyokweleta ngine ezikweleteni imali yakhona engakwazi ukuthi ngizaphika ngiyibhada lenini
khona amalanga lapho puma khona ekuseni siyathengisa usiphendukele ntambama ulengisa izandla kungathengwanga lutho
akhona amalanga ngamini inkulumo engiphuma khona ekuseni ngivuka ngo-6 ngiyophenduka ngo-6 ngibuyele ngingela lutho nsenganamuhla ngihambile ngezama ukuthengisa ngaphuma tekstile akunanto engibe ngiyiphethe ntungamini inkomo kutisho ukuthi abantwana babekhanisa umlomo bedima ukudla but ubaba uyabuye engenalutho
imuli yakho oyikhuselayo inganani
imuli yami engiyikhuselayo ngiyonkosikazi labantwana abane abantwana baba abane abathathu bayafunda owesine kafundi ngiphinde ngibe nabazali lapho engifika khona e-Guidebridge abakhangelele ukuthi bazathola izinzuzo kimi umntanabo kodwane ayisikho abakutholayo akulanto ebanika lona njengomuntu ongenalutho
hayi isikhathi kasisavumi Mutau akuphosela ukugcina ngolimi lwakho olwesivenda
nendikhona bantu bahashu especially bantu bahashu baguidebridge bavenda bahashu babuzi mazimbabwe abuzi ndikombela muthu wothe akwanisa ukutakuwa akwanisa kudetail ngari uliraodilapo hati zingazokuthusika chiti so ndikombela muthu wothe muzimbabwe wothe muvenda wothe ndichifika chari utakuwe udhimire ngamirenje yawo ufite zvana zvavo upirise vana vavo napfuri yavo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mutau siyabonga njalo sikufisela inhlanhla ba
ngiyabonga ntungamini
belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesakhamuzi seGwanda umnumzana Ayifeli Mutau ophila ngokuthengisa ezitaladeni lanxanje engumuntu ofundileyo ole degree kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ungutungamili Nkomo Lila
siyabonga ntungamili ngesizwe umculo kazinja ziyamluma owecholocho ocula ese South Africa esithi singamandebele singamandebele ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangile ebesilazo inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abaningi bathi balungiselela ukuchiya umsebenzi baye kwamanye amazwe ngenxa yokonakala komnotho lokusilela kwemali emabhanga silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC
You have been listening listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.